akungeke kwenzakale ngoba idola leMelika livele lalingekho kusukela la kudala. Kodwa lapho mbu ukuthi ukuba khona ngesikhathi sonaleso sika 2009 ukuze kube isikhathi lapho eliqalisa ukuhlupha khona. Kodwa ekubeni kwalo khona kwakufuze lilondoloze ukuthi lisebenzise imali ezinjengezemithi nokunye okwehlukeneyo. Kodwa senelisanga ukuthi silisebenzise kuhle yibo kade sokusiba lokusilela kwezinto. Okungangukuthi laphana kwaba khona le GNU uhulumende wawufuze ukuthi ebophe ziqine ukuthi kulungisise indlela zokuthi sibe lemali yakithi, mhlawumbe ngabe kade imali yakithi leyo isinamandla, kodwa asenelisanga ukukwenza, sesizama ukwenza ngendlela ecacileyo ngebhondi elilokhu liqhubeka lisiwe lingalinganiyo le-US dollar. So abantu kufuze betshelwe lona leli qiniso ukuthi imali yona le kayikho, njalo loba lapho engaba khona izayo entweni eziqakathekileyo ezifanana lemithi, ngoba kule mithi yokuthenga amaphilisi even emkhuhlane lowo siqeda abantu alezi nsuku kudingakala imali yangaphandle. Industries zidinga amafutha, kudingakala imali yangaphandle. So eqinisweni amabandla wonke kufuze etshela abantu babo ukuthi uma umulapha ngoba ngabe bekungeliphi ibandla ekade libusa belizahlangana lesimo sona leso sokuthi imali ayikho, yiliqiniso lebhondi.
Abantu abaningi bathe okumele uhulumende esule amabhondi injalo abuye axotshe usibalukhulu webhanga elikhulu. Ubona kungaphathisa yini khonokho?
Yikuthi esikhathini esiningi ikakhulu ipolitiki zethu zaseZimbabwe zandise ukuthi sisuka sifake inzondo ekunakaneni kwethu ukuthi angoba uzibani ugcotshwe ngubani, yikho-ke kasimfune laphana. Ikanti uzananzelela ukuthi kwesinye isikhathi selingamxotshi umuntu lifake omunye, kodwa wena lo yabe khona uyabe ezathatha ilifa lenhlupho ezavela zaba khona kudala. Yikho-ke okufuze kulungiswe indaba yokuthi imali itholakale enelisa ukuthi izinto eziqakathekileyo ukuthi zitholakale. Njalo-ke okwesibili ngokuthi intengo yezinto kufuze uhulumende enelise ukuthi ebone ukuthi izinto azithengiswa ngendlela eyenza ukuthi abantu bengayenelisi ukuzithola. Njalo nxa imali ivuma uhulumende kayifake othiwa ngama-subsidies kuzinto esingenelisi ukuthi sizilungise lapha, ayikhona ukuba nomkhonomi wokuthi thina siqhubeka sithenga ezinye izinto esingazilungisa lapha. Yikho-ke zonke imali ezingabuthelelwa zitholwe nguhulumende kufuze zibe zisenza ukuthi abaya industry abalungisa izinto besizwe nguhulumende ukuthi beyenze izinto ukuthi izulu ezithole ngamabhondi ayenelisa ukuthi ekhutshwa nguhulumende, ngoba yiwa khona njalo ukuthi lokhu kuzaguquka ambona.